Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke njengehlala enzali lami uMthembu Sithembayo uGibbs Dube namhlanje lenhlanhla enyimangalisayo nilendduna uDakamela khona ngale eGayi. Siyakwamukela uhlelo baba Dakamela.
Siyabonga Mthembu Sithembayo, siyamukelwa ku-VOA Ndebele. Sibingelela abalaleli bomsakazo lowo.
Yes, siyabonga kakhulu. Akusitele ngohlelo lwakho lwemiklomelo, sizokuthiwa ke sokulungiselelwa ukuthi kwenziwe khonokho. Akusithethi ukuhamba nje.
Sesikhathini ukumobilize abantu, ama-diaspora, sesikhathini ukumobilize ama-organizations, lamanye futhi ama-ministries which align to ama-programs wona lawa, sizama ukumobilize ukuthi-ke kuqaliswe silungiselele umcimbi lo ozayo ozakuba umhla ka-4 and 5 April eNkayi kwaDakamela, esizaba khona-ke mhla ka-4 okuzakula ama-programs ahlukeneyo, imiklomelo yona esisuka khona mhla ka-5.
Singathi injongo lapha ikwenzani baba Ntoni?
Sile team yethu esithi ubuntu bethu isintu sethu, kumbe isintu sethu ibuntu bethu. Injongo enye kuvuselela ubuyithi bethu, kuvuselela isiko lethu, ukuthi siziqhenye ngoboyithi bethu, siziqhenye ngesiko lethu. Bese enye injongo-ke ikubonga abantu bakithi abenze kuhle besaphila, zana zokuthi siyakhumbula, we are proud, may his soul rest in peace, ukuthi sinikezile-ke ubaba uPhathisanyathi ngo-2022 umuklomelo. Si-appreciate-a lokhu asekwenzile, i-contribution yakhe esizweni sonke jikelele in terms of ukupackage-a ukudinga i-history yethu ukuthi singobani, sivela ngaphi, sizama ukuya ngaphi. So injongo yona leyo ukuvuselela amasiko loku-appreciate-a abantu besaphila kumsebenzi abayenzileyo, and lastly ukuzama ukuletha intuthuko esizweni sethu.
Ye, nxa sikhangela sidlula khonapho-ke imiklomelo eyabe ikhona ngamafishane iyiphi yakhona iyabe inikwa lo nyaka, inikwa abantu?
Uzananzelela ukuthi sinabantu abahlukeneyo, sinamakhathakuri ahlukeneyo. So nxa sikhangela isizwe, ama-pillars ayakha isizwe achiyene, kulabanye abakha isizwe ngendlela ezihlukeneyo, abanye i-philanthropy. Uzananzelela kulabanye abacontribute esizweni yithi i-sports. Lo nyaka-ke silamadoda njengabo uMadinda Ndlovu omunye wabantu esizakunika umhlomelo. Not to say kulokhu akwenza khathesi, but kuba i-inspiration, inspire o-Adam Ndlovu, inspire o-Peter Ndlovu, inspire labanye abantu abaningi loku-continue contributor ku-football yethu. Uzananzelela-ke kulomunye usisi-ke abathi ngo-Dr. Yvonne Maphosa wase-Plumtree khonale Mambale. She's a doctor now, I think she's 29 years. Osukumayo econtribute efundisa abantwana ukubhala, reading, lokuza econtribute encedisa abantwana abangamankazana ngokudonate ama-pads lenilani ukuthi kube to sanitary wealth yabo le abantu abangoba. So ngabanye babantu laba esizabe sibanikeza, kodwa baningi nje ngoba abantu abenze izinto ezijiyeneyo. Sisala omunye owehlabeza laphana kwenze ukuhle u-30 pass rate ehlangabeza up to 78% eNkayi laphana, njengoba sikhumbula ukuthi emathebelelenti pass rate yethu ilo. So i-appreciate-ke imisebenzi enjengayona leyo, angeke ngibacede bonke ngesikhathi esikhona.
Ye, isikhathi sesivele sesidliwe ngumangoye Nduna, vala amakutshani khonapho-ke.
Sithanda ukubonga leli thuba abalaleli abathe balalela. Sibonga ubaba uMthembu Sithembayo ngokusinika leli thuba. Sesizalithatha-ke leli thuba sinxusa abantu abenelisayo ukuthi beze mhla ka-4 and mhla ka-5 bezoxhasa, ngoba lokhu angeke kube khona singekho, angeke kube khona singaxhasananga. Ubuhle bakho, ukukhula kwakho, i-success yakho cannot be there abantu bengekho. Angeke kube khona isizwe singaxhasanga singabanga khona nxa ungekho wena, ngoba nozakuba khona. Sinxusa futhi abanye abalezandla ezilula, abanenhliziyo ezinhle, abanenhliziyo ezothanda ukuthi hhayi umcimbi lowo phela uyadinga amafutha, uyadinga amanzi, uyadinga isawuti, uyadinga ishukela, uyadinga uxhaswa ngendlela ezihiyehiyeneyo. Ngaba khona olenhliziyo owenelisayo ukuthi hhayi sifisa ukuncedisa laphana, ukuxhasa laphana, abangasithinta-ke endaweni ezihiyehiyeneyo. Inombolo +263 775 45 6103.
Yeah, iphinde ntuni.
+26377545610 kulaba bakhululekileyo labafisa ukuzincedisa mhlawumbe ngemibono ukuthi into yethu singayenza ibe ngcono kanjani, ngoba kuyinto yethu sonke. Imbono yenu ibalulekile ngoba yiye yakhayo, ngoba sikwenzela idakamela kuphela, sikwenzela isizwe nje sonke jikelele.
Sithathele ithuba ukuthi sibonge induna yethu, induna ke udakamela. Sibonge kakhulu udakamela ungadinga kusasa.
Ngiyabonga kakhulu.
Ye, olivalisayo namhlanje ngumthembo othembayo uGibbs Dube. Siyabonga.
Salulande, 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 Salulande,